esikubonayo ugeyi ukuthi endaweni eziningi ababalisi abahambi esikolo nxa sikhuluma ngama percentages ngakhuluma ngama 80%. Abanye abahambayo ke kukhanya bayahamba kodwa bengadini besebenza nxa besendaweni yabo, kutsho ukuthi bayabe nabo beku-strike kodwa kuyi-sit-in. Abaningi i-strike yabo i-stay at home basekhaya. So yiyo into esiyibonayo ukuthi lokho kwenzakala lokho even kusasa siyabe siloko siqhubekela phambili lokuphela lomsebenzi. Sesidinga-ke khathesi ukuthi sibone ukuthi ngaphambilini sesizadinga ukuthi sikhulume nezinye ingatsha zikahulumende. Sesibodile-ke ukuthi sesibe sakhuluma ne-executive lama-ministers. So kuzamele-ke ukuthi siqhubekele phambili sikhulume nge-parliament yeZimbabwe ngoba nayo njenge-lokhuzeni njenge-legislature balakho okumele ukuthi sikhulume lawo. So sizakudinga-ke ukuthi sikhulume lo gatsha lonolo olukahulumende ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kungaphathisa njani abakalisi, kodwa sikhuluma sikhathesi hhayi ukukhalala imisebenzi kuloko oqhubekela phambili.
Kula nkulumo ngisho phakathi kwenu lo hulumende esikhona kwamanje sikhuluma nje.
Hayi, sicineke ukukhuluma lo hulumende ngemande kuleviki sakhuluma sabona ukuthi ezinye izinto sizazihambisa njani ngaphambilini, kodwa-ke kungelamphumela ephumileyo kulelo la. So sizabe silokho sidinge ukuthi sihlale phansi nabo ukwenzela ukuthi sidinge ukuthi lokho esikuthi ngama-non-monetary benefit, lokho esikuthi ngama-education sector specific allowances singakusebenza njani. So sabe silokho silala nabo phansi. Yebo, bavumile ukuthi ngaphambilini siyaphambili, siyabe silokho silala phansi sibone ukuthi kungalungiswa njani.
Nxa sikhangela inhlelo kwezemfundo ungathi ziphazamiseka njani okwamanje nxa sikhangela imihloliso ekaJune, sikhangele lezinye inhlelo nje kwezemfundo ungathi ziphazamiseka njani ngokukhalala umsebenzi kwenu?
Yebo-ke kuyaphazamisa, kuyaphazamisa sibili. Lathi yikho esikuthoyo ukuthi lokhu kungakayenzakali ukuthi inhlelo zefundo ziphazamiseke, kumele ukuthi inkulumo zethu esizenzayo yona iyi-dialogue ngesikhiwa. Thina-ke imisebenzi lohulumende siyenze ngendlela ezayenza ukuthi kube le mpumela ukuthi abakalisi baphiwe imali eyenelayo.